Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 8 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandeli ezokholo kodwa sebengena kwezombusazwe.
Njalo iconstitution yeZimbabwe ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED asibamba umlomo wangaphansi.
Amapolisa axwayisa abatshayeli bezimota ukuthi baqaphele oguluva abagcekeza imota kumbe bezithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza.
Sikhangele njalo lesikhathi esiya kiso sona lesikhathi sabo-December, kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babe sifuna ukuthi bafike ngaleso sikhathi le ele mali-ke ezikhwameni.
Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakobulawayo lele Folosi usuyingozi ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi.
Emaceleni kusomgwaqo kugcwele izihlahla, kulomuntu angathi uyavika uthe atshane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenale ndawo.
Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe-Epworth High School. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lisola abokholo lwesipostoli abathiwa abapostoli for ED lisithi abasalandeli ezokholo kodwa sebengena ezombusazwe. Iinkulungwane zamapostoli eziphansi kombuthano webapostoli for ED zibuthene ngeviki edluleyo kobulawayo zihlangabeza umongameli Emmerson Mnangagwa obesiya ekolijini leLupane. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi okwenziwa ngamapostoli la kutshengisa ukuthi sebekhonza umuntu hatshi umlimo.
Uyamangalisa mahlabezulu esiza kubona lonyaka. Kambe kuyimhlolo na ukuthi abantu sebekhonza umuntu kazana lo muntu nje ngaphandle kukaThixo uNkulunkulu? Kambe abantu sebengenwe yini njengoba iZimbabwe ijila abantu abafundileyo, njalo iconstitution yeZimbabwe sile ivumela wonke umuntu ukuthi ekhonze okufunayo, kodwa lokhu abasebesithi ngabapostori baka ED kusibamba umlomo wangaphansi. Kanti u-ED kutshona angithi ukuthi Emmerson Dambudzo Mnangagwa bona sebesithi kutsho ukuthi economical development. Phela u-ED kungaba economic disaster. UNkulunkulu uthi lingadlali ngegama lami ngoba nguNkulunkulu wempi. Siyama namhlanje ukuthi bonaba abapostori abangathumeli abatwababo ezibhedlela bayafa ipolio. Abapostori abaningi abahambisa abatwana ezikolo, abanye bathatha insane. Konke lokhu kwenzelwa ukuthi uhulumende ecimeze uma besenza izinto ezimbi. Kambe sesikhonza usathani na eZimbabwe mathupha ngoba ngiya siyamangala thina abesisi esi esikhonza njalo kwesaba uNkulunkulu lokhu sibona ngani ngamadlwane njalo uNkulunkulu uzabajezisa bonke abantu abadlala ngegama lakhe bezenza abamkhonzayo bona besenzela ukuthi babe lenotho njalo baqila abantu sibona ngani inhlamba ethethisa uZulu ngoba bathi ED economy for development but baphinde bafake uikhanda lepicture sababa uMnangagwa uPresident weZimbabwe hambe ababoni ukuthi bacatsha ngomunwe ukuthi abantu laba ngabaka ED emasoni munedambu zoMnangagwa hachi uThixo angazi mahlabe Zulu kukini thina sesitshela ingobe amachurchi ama traditional churches esingama conventional churches ukuthi awabambane basunduze izinto zika Satan ngoba sekubuyela emuva khona lesasibona khona uNebukadnezar bebandi bebaza izithombe kuthiwa abantu bazikhonze namhla siyakhona apho omunye wakwenzayo lokhu ngesikhathi seWorld War 2 nguHitler wayesenza izigaba zamatitsha ethi for Hitler amanesi ethi ethi for Hitler asakwazi ukuthi sesikhonza abantu mbe sesikhonza uNkulunkulu da yikho ke kukini mahlabe Zulu ukuthi libambane lingayekela hayi sizagcina sesikhonza uSathane mathupha siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC Amapolisa aqwayisa abachayeli bezimoto ukuthi beqaphele oguluva abagqekeza imoto kumbe bazithathele abanikazi ngemva kokubagadisa besithi bayabasiza. Embikweni owethulwe izolo ntambama isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi unikeze umzekeliso ngokwehlakale abachayeli ebulawayo leHarare lapho abanye abagoqela umnini wethekisi abachayiwayo kwathi abanye bathathelwa impahla kumbe imoda ngokwazo. Ukuhlaziya loludaba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu ukansila kaWard 8 kobulawayo.
Siyabona umbiko wamapholisa ekhuthaza uZulu ukuthi bananzelele izimoto lamasela abanye bayacela ukuthwalwa befuna i-lift kodwa ke phambili bese sibe izigabenga bathathela abantu izimoto amapolisa aqwayisa kwinto enhle kakhulu enthemba ukuthi uZulu wonke weZimbabwe uza kulandela ngoba ngalesi sikhathi sisiya ku-festive season ke ubugebengu bandile abantu bedinga izimali ngendlela engekhomthethweni.
Kuyini abantu okunye abangakwenza uma bechiya imoto zabo emgwaqweni ukwenzela ukuthi bengene ezitolo?
Okumele abantu sikwenze njengabachayeli ukuthi nxa uchiya imoto usungena edolobheni nanzelele ukuthi uchiye sibili ufakile izithuthulelo yakhiwa imoto yakho ungachiya amawindi evulekile. Okwesibili njalo ungachiyi impahla eqakathekileyo impahla njengamafoni ama-laptop kumbe imali singahambi siyithwele njalo singayichiye ezimoteni kumele sichiye emoteni okungela lutho ngoba amasela la ananzelela ukuthi lapha kule mali lapha kule laptop lapha kule phone bese besala bebulala imota ke begqekeza. Ikanti njalo okunye okumele sikunanzelele singabantu ukuthi akumelanga uthwale abantu abaziyo ngemota ngoba uzathwala lezigebenga. Kuqakathekile sibili kumqoka ukuthi nxa uzathwala umuntu uthwala umuntu omaziyo ukuthi ungubani lalapha aya khona hathi nje ukuthi busisithi mana nithole imali ufuna ukuthenga amafutha kumbe kuphathela abantwana isinkombe lokhu lalokhuyana sokuthwala umuntu ongamaziyo ekugcineni uzagcina ungafikanga ngekhaya kumbe uzafika ungasela moto usuhamba ngenyawo. Umuntu ofuna ukugada kahambe egada lezi moto ezimiselwe ukuthwala abantu njengoba sokuvuliwe kambe amakhombe sekuyile emgwaqweni lama-taxi esekhona lamabhasi ekhona njalo ke
kuyacaca ukuthi ke sokumele sinanzelele ngalesi sikhathi ke ese festive season ukuthi ke amasela leziklibi leziganga ke kubahile
zona izehlakalo zokugqekezwa bese zandile edolobheni lakobulawayo umumo osunjani kathesi besibona abantu begqekezelwa ezitolo kumbe bethathelwa imali libalele abanye bengenelwa ezindlini
umumo awushintshanga ubugebengu obukhona ngoba singananzelela ukuthi umumo welizwe kawumanga kuhle abantu bayahlupheka abantu bayalamba kwela misebenzi akulalokhu lalokhuyana yikho-ke izigebengake ziba ziningi-ke ezithathela abantu-ke amafoni ezivula izimota zitshontshe ezitshontsha lezi mota ziphinde njalo-ke kube izigebenge ezithathela abantu imota-ke ziyenze nje ukukliwe bonke bona lobo bukhona into ezenzakalayo-ke ezikhona kakhulu-ke elizweni sikhangele njalo lesikhathi esiya kiso sona lesi sikhathi sabo-December kulabanye abasathakazelela izinto zabokhisimusi babefuna ukuthi bafike ngaleso sikhathi-ke bele mali-ke ezikhwameni suku zonke-ke kuyaphuma kumaphephandaba sababona emadolobheni abantu sebegijimisa amasela esebaleka le mota kumbe setshontshile emoteni esebaleka lalokho akutshontshileyo kuthi-ke sikhuthaza-ke uzulu-ke njengalokho sokwenziwa amapholisi ukuthi sinanzelele-ke ngalesi sikhathi-ke kwisikhathi esinzima ngoba hhayi ubusela lobugebenga lobo bubhahile
Lo-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu ukhansila wakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umgwaqo oxhumanisa idolobho lakobulawayo lelefolosi usuyingozi ngoba lapho usufika kuleli dolobho endaweni ethiwa Masuwe usuwohlokele phansi. Intatheli zindaba e-Studio 7 uGaina Gumede Saidi uxoxe lomela isigaba sewange East edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Dube webandla le-CCC ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kunje nje isimo esikiwo yokuthi usungakwanisa especially nxa usufike Victoria Falls sanda kuchapa emasuwe kule goji elivulekayo ngakulolu mkhulu mgwaqo ukuthi nxa lingahambanga lalungiswa masinya umgwaqo lo usungahamba uqamuke phakathi.
Manje Dube umthwalo wokulungisa lumgwaqo ngokabani?
Ukutshengisa ukwehluleka okahulumende okwesikhathi eside ngoba lumgwaqo ovala ukuthi awukhangelwanga yi-council yase-Victoria Falls. I-council yase-Victoria Falls ingakwanisa ukuthi iwusebenze but imali kumele ivele kuzinara oluyile oluhlangothi olukahulumende olukhangelane lemgwaqo.
Njengeyinye yenkokheli zalesi sigaba selenzeni lina ngodubo lolo olukhangelane lalo?
Ngokukhathazeka njengomuntu okhokhele lesi sigaba lo muntu ohlala kuleyi lindawo sithathile lijumo lokuthi khulumisane lo minister onge okhangelelele limgwaqo sakhulumisana laba ku province sakhulumisana lezigaba zonke nje ezikhangelele ukuthi hayi akukhangelisiswe ngelihlo elibanzi njalo elokuphangisa ukuthi lomgwaqo ulungiswe ngoba izulu lalo ivele seliqalisa kungaba yidisaster enkulu kakhulu. So silethemba ukuthi lomgwaqo lowo ngeviki nalezigaba kusiya phambili bazabubuya bazame ukuthi bavale lelikoji ngokuphangisa njalo le mali ebi kuchwa yizinara ebiyo ebilungisa ama drainage system phakathi kwedolobha le-Victoria Falls sikhangele kabanzi ukuthi leyi mali akuphange ikhutshwe ngoba indawo yase-Victoria Falls iyaletha imali kuleli ilizwe okuzwayo. So kumele kukhangelesiswe ukuthi leyo mali ebiswa yi-Victoria Falls lakho ayibuye isebenze ngakwena lindawo ngoba umgwaqo ovele wona osuka kobulawayo usiza lapho yiwo oletha ama-tourist njalo uyasebenza kakhulu usetshenziswa ngamatraki abathwala ezimbiwayo phansi ezinye zivelela ngeZambia ezinye nge-DRC ezinye ngaphi langaphi basebenzisa yena lo ulumgwaqo. So uyumgwaqo obhizi.
Lesizathu yini elisinikwayo ukubana umgwaqo lo uchiwe ukumoyo wona?
Yebo, bangafaka ama-reasons okuthi the traffic volume is low but kakulanto
umuntu enjalo lo umgwaqo uyasebenza ngamahlayana njalo usu yingozi enkulu kakhulu ngapha kuloku ngozi yokuphebheka komgwaqo emaceleni kuhomgwaqo kugcwele izihlahla umuntu angathi uyavika uhle athane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenalindawo yipho siyaxwayisa siyacizelela ukuthi lo umgwaqo kawulungiswe ngesiphangephange masinya njalo kumele sihambe sikunanzelele ukuthi abantu vele bayafa ngakulo umgwaqo ngendlela osiyo yona amalanga efikelandelana and singakunanzelela futhi ukuthi amabhasi asuka ngeVictoria Falls esiya koBulawayo leHarare ngamabhasi ahamba ebusuku njalo kuzaba nzima ukuthi abashayelayo la amabhasi babone amagodi so okuzayenza kukhoze ilingozi sibe ilokhu silahlekelwa ngabantu
ngaxwayisani wena Dube mayelana lodubo lonolu lomgwaqo
kuyisixwayiso sami ukuthi kakubanjwe ngamandla sizabe sizama kasikulala amahofisi wonke akhona okumele asebenzele indaba sizabe sihluphana lawo ngemihla ngemihla
lo ke ngumnumzana Godfrey Dube omela isigaba sewange East edale lephalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 engapha kwele Melika eNew York State. Umbalisi weHarare umiswe emthethwandaba ngemva kokuthumela umlayezo enkundleni yeWhatsApp eyamatitshala awe Epworth High School lapho afundisa khona. U-Edith Mubondi ubikwa waloba esola amanye amatitshala awagqamba ngamagama esithi balisana labantu abalwela ilungelo labo lokuthi bathole iholo eleneleyo. Umpondi obesemthethwandaba izolo wetheswa icala lokwephula umthetho wezeposo owe Post and Telecommunications Act othi kulicala ukuthumela umlayezo ongasoqiniso kumbe obangela ukuthi abantu bengahlaliseki kuhle. Leli cala liyaqhubekela phambili lithethwa umpondi emelwe ngumnumzana Gift Mdisi owenhlanganiso we Lawyers for Human Rights. Okwamanje ke besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iholo lezisebenzi zikahulumende elebonus lizabhadalwa ngamadola eMelika kodwa ngenyanga ezimbili. Leli phephandaba lithi lokhu kuphuma emhlanganweni wezisebenzi zikahulumende lomqatshi owenzwe izolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uluhlu lwabavoti i-voters roll ithengiswa ngamadola eMelika angamakhulu amabili US$200 oluthunyelwa ngendlela zakulezi nsuku ezobulembu be-intanethi. Kodwa nxa umuntu efuna uluhlu lolu olusephepheni lubiza amadola afika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili aweMelika US inkulungwane ezingamakhulu amabili ayi US$187,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyisikho sibili ninjani basala rabahle sengilinde ngale ndaba ntinyuza leli ntumeli yuzi kanti Donkoma ke ntumezeli nyuzi ikakhuleze kuseni bakithi yacela
livuka njani Studio 7 livuka njani basakazi bonke abahle abasethulela indaba ezimqotho njengokuba ngiyalibingelela lonke basakazi mina ngingudaniel nqumalo welupani khona lelibhaka ngibingelela ke laphana abadala ugogo umashabalala laphana ngibingelele St Paul kodube komalume ngibingelele kakhulukazi u-Alois Ncube khona lapho elubhaka usobhuku welungazileti ngibingelele usmart ndlovu baba usmart khona ngapho ejanjanja village ngibingelele ukansila wami ubaba ugabadela isithi binjani baba ugabadela khona ngapho laloba abantu bezanu bemhlukumeza bemkhahlameza besithi kangena emahofisini kodwa kunjani kodwa sitshintsheni isizwe asitshintsheni isizwe sakwamthwakazi sitshintsheni sifakeni umfana weyelo asifakeni uchamisa siguquleni imizenzo abantu bengabi belokhu bembathe ingubo eyodwa alike litshintshe emathebheleleni liyahlupheka kobulawayo kugcwele ibhodi kungcolile kuyanuka amaswirithi agcwele ethawuni kodwa lithi liyadevelopment akudevelopment alibantu lingarojwa lingarojwa ngesikhathi esincane lingarojwa ngesikhathi esincane asivoteni sigondile ikakhulu linabatsha ikakhulu linabatsha enelidubekileyo abadala sebehlezi emizini yabo seberayithi balenkomo balemizi yikho babelokhu bevotela izami kodwa line elibatsha liyahlupheka
sanibonani sanibonani bafowethu studio 7 yonke vuka kande nawe esakhulisa kanti nonke basakazi bethu abahle siyambonga vuka kande ngitheshe nami angiphosta itheshe bevaneni ngithe bakithi buhlungu le nto eyenziwa namalunga ezanu PF noma nomnankaka wabo le nto abazama ukuthi beqeda abantu belimaza abantu ngenxa yokuthi yokhetho befuna ukhetho olungakhululekanga kungenxa yokuthi ukhetho olungakhululeka bazodliwa kubonisa khona ukuthi abathandwa mase uthandwa ngenkani uphethe isibhamu ukuthi intombi ikuthandi lokho kulihlazo kakhulu uma umuntu omdala ongawumnankakho nabogawule nabochuma bekhohle ukuthi nabo bazofa noma yinini konke lokho abanakho ochuma nabogawule igazi labantu baphila igazi labantu inotho yegazi bafethu iyaphela ngicela vokagando uyidlale le meseji ngoba sibuhlungu kakhulu thina ngokulinyazela abazali bethu bengenzanga lutho kungenxa yokuthi why bemakhetha befuna ukushintsha izinto ukuthi ikhampeni nje babonakala bekhampena noma begqoke siphi isikipa sepolitics okufanele manje bebulawa so lokho akukho right ila madoda lawa anenhliziyo ezimbi nabo bazofa noma yinini nabo bazofa anginandaba mina RMP i-triple C kodwa phela nabo bangabantu labo bantu labo elibabophayo liqeda lingaba lingabanikeza imvumo ukuthi bezobona isihlobo zabo elungasazi
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani ngokuzithoba nangokuphila okukhona le ngenhlonipho hayi nami ngizake ngithi fahla kancane izanu bengakhala i-2000 triple C ikhale leyana into ayiqalisanga ngo-2000 izanu isasempini yahamba yaye China that is a Chinese strategy ithi ma isiya i-Chinese strategy ka-Isumsang kuthiwa u-Isumsang wathi yena kill one in front of people then abantu baza kwethuka bulala oyi-one phambi kwabantu abantu baza kwethuka so nakuzaphu babeseza kanjalo kodwa-ke izaphu ayizange ayithuswa into leyana baze bafaka le-background izaphu ayizange ayithuswa into leyana kwaze kwafika isikhathi sokuthi izaphu ayitholi i-support from ilokuzeni i-Africa so that's how they decided ukuthi hayi kuzalokuhlala kuphela abantu kungcono sinjani siyenze sirelieve ukufa kwabantu ngoba laba abantu babulala so that's how izanu izaphu yadecide ngakhona ukuthi hayi kungcono sizaphe ukufa kwabantu ngoba izanu kayila ma-supporters izanu iyaqhwaga iyaqhwaga ngokubulala so nani tiku triple C lizaba ngama-crying babies ilanga lize litshone so lakhala from lisa i-MDC aphansi kathwangirai namanje loko likhala ngento eyi-one what I'm talking about ukuthi I'm not against you but be vigilant nanzelelani ukuthi lapha kulisa ngapi so mina-ke nami ngikubonile ngisekhaya ngifikile ngisekhaya ngihlalile 2 weeks ngayibona indaba yakhona ukuthi lapha kodwa because I confronted some of them I told them straight ukuthi ayinto yenda abezanu ayisebenzi so bebefuna ukuyisebenzisa inefuneral ngayisayikhansela so that's it thina into engcono ileyo thina singamamakade bebona we know what is happening izanu iyabulala phambi kwabantu but if we are coward lizahamba ligcina lingabantu bemadobho abagcine bevotela izanu ngoba ugwala kanti bona bayakwazi ukuthi vela kuqalisanga izolo kudala kwaqalisa thank you very much
salibonani basakazi nanibalaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo wasejabhiwa Gana, Elupani, Panalenda City of Sensing, King Bush, Gatuga, Kaole, Nalu, Chuma, Gatuga, Awe, Koini, Amatuna, Eco Ground, Abazanga, Basavaibona, Eni, Co Ground, Manu of Abamela, Izan, Fungati, Izan, Ugo, Awaza, Wabako, Namatuna, Eco Ground, as voting over O Chuma, Nalu, Ukaula, Benza Ranch, as local Wagwens, Jonathan Moyo, Bazo Tola, Uzan, Izan. Bazokuthola uJonathan Moyo wabopha eminye imithetho uThema sekaphumile lapho ukuphatha leyo mthetho wayebophile uJonathan Moyo yagcina seyibopha yena kwamanje naleyo mthetho manje eyayifoyo nguye uJonathan Moyo ngoba kwakuyiminutes of information uJonathan Moyo wabopha imithetho yenza imithetho ezima leyo imithetho yokuthi khona ukuthi yagcina ibopha yena kwamanje ngibuze ukuthi nalabo ogawule labo nalobutholo ntizana oshuma labo kubo ngempela ukusho ukuthi iGoground yangena kanjani amathuna noma bedlula kubo makhelwana noma behamba nje etradini akukhola ukuthi iGoground ngobebe neinformation yokuthi iGoground yayishupha kanjani yabulala kanjani abantu ende namanje vuye isabulala nakho ematopo abantu bacishe bafa abantu bebeshaywa bevulawa ukusho ukuthi mase kuyo kuma election iphela sokuzoba waste mase kuzoba kuma lentuzana kuma presidential lentuzana election kuzoba nalokho esikubonile lapho ematopo usho ukuthi ematopo bekwenziwa ihighlight mangabe kuwukuthi uGawulo noChuma mpela bayancenga ingqondo yabo le abanayo ukuthi bayilahle mpela bezame ukuthi beke benze adjust ngalokho okwenziwa ngalokho abakukhuluma nalokho okwenziwa izana ngicela iodio yami ihambi liyofika kuChuma ngiyacela ukuthi bandla like lidlulise iyefika kuChuma nalokho uGawulo abezalo labangathi kuground azange yangena ku
salibonani bantu bakithi salibonani bakasakazi umbono wabantu isikhathi esiningi abanye ungathi ababonisisi kahle akulaphathi enkulu amaphathi wonke alingana ngoba wonke angamaphathi ma usithi wena asivotele iphathi enkulu ulandela ukuthi wena liyani iphathi isponsor ngabelungu siyiphathi enkulu kanti futhi awunanzeleli ukuthi amasponsor lana yiwo ayenza lihlupheke ngoba ma eselithethilize umuntu lo uzothatha wonke ama resources esebhadala labo bantu okunjengakhonokho okwenziwa yi-CCC ukuthi khona iyasponswa abantu abasponswa ngabelungu kuyazwakala even bona abelungu khona ngale siyabezwa ukuthi khona bayimele i-CCC ngoba banalo ihwahwa abalifuna kiyo bese mphendula la madoda athi wona imthwakazi Republic Party abantu bayo kabakwazi ukuthi bazovotela bani hhayi bayakwazi bazovotela amakansila avela ku-MRP bevotele ama-MP avela ku-MRP ukuze besebenzele abantu basemathebeleleni le-Midlands ubaba uChirodza naye ngizokhuluma ngendlela ayitshilo lami ngizimele baba Chirodza lokhu akukhuluma ngubaba uChilumba yikho okwenzakalayo yikho esiphila phakathi kwakho emathebeleleni sihlana lezinhlungu ezizima endabeni zempilo lama-resources zemisebenzi into ayikhulumayo iliqiniso labantu abasebenza kulezo ndawo kabafundana abanye bavalele izigebo phakathi kwemizimba yabantu ngenxa yokuthi bafevwa banikwa amaphepha okupasa bengapasanga abantu basemashonaleni ngakho-ke kwenzakala babathirota lancadi ngangakwazi siyabonga babathirota ngengithi lami ngazise ngibonge mswakazi ithuba lokuthi lami fake yamlingisekinyabo
labo ke bekungamalaleli bethu abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp. Kwezemelika lamuhla lilanga lokhetho lwama-midterm elections olokukhetha amalunga edale leli house wonke lamasenator alikhulu. Kubikwa kulokuphikisana ngendlela okuqutshwa ngayo lolu khetho kwezinye izigaba zelizwe okungabangela ukuthi impumela yakhona ithathe amaviki ingakaziswa. Ukuhlaziya lolu daba sesizwe uGainer Gumede Saidi ekhuluma lomnumzana Raphael Mthombeni.
ngapha eTexas khanya sibili ukuthi abantu bayaphuma bazaphuma sibili ngobuningi babo ukuthi baye vote kakhulu lapha abakukhangeleyo kulokhetho lukagavena ugavena lo apelo lalo ozama ukungena ku-Corolla. So-ke kukhanya bazaphuma sibili ngoba kulo mncintiswano ophezulu kakhulu okhona lapho kuma-elections kagavena yena lo we-Texas.
Kungani ngathesi kuqakathekile kulwiswana kangaka kuwona lama-midterms? Kuyini kukhangeleleyo ngamabandla omabili?
Ye, kungaba lezinto ezithile ezenza ukuthi abantu kube lokulwisana lokhu kakhulu. Umthetho lo i-weight versus row yiwo okhanya ngathi uyaqumbaqumba abantu ukuthi baye ekhethweni ngoba wabuya ngekhathi kungathi ukhetho solusondela. Amanye ama-states anjenge-Texas kwashe kwakunywa khonapho khonapho ukuthi lowana umthetho kawusasizi lutho kawusasebenzi. Okunye okungenzakala yikho khona lokhu ukuthi ukungqingilana kuka-former president u-Donald Trump lo president okhona u-Biden ukwala wokhetho lokhuyana ukuthi ukhetho kaluphumelelanga kuhle ngo-2020. Yikho okunye okufuqa abantu ukuthi nguphi ongcono ongakhokhela phakathi kwabo bobabili.
Asidibaneni njalo.